Belli.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingayi tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 19 Mpalakazi 2019 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje,
ayitsho ukuthi useqothi umsebenzi, kodwa itsho ukuthi bamthole elecala, and then now sizoya kusenethi, isenethi yesizodecida ukuthi bayamkhombisa yini ukuthi bamkhiphe umsebenzi.
Amalunga edalele House of Representatives ngapha kwelemelika avote avumelana ukuthi umongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho we-impeachment.
President Thabo Mbeki uphendukile izolo 8 o'clock ebusuku ukuzohlangana no-President Jamil. Kukhulunywa ngezinto ezihluphayo elizweni njengoba laye chile ukuthi bebebonisana ngodubo leZimbabwe nokuthi kungenziwa njalo ukuthi kulungisiswe udaba lokhetho olwahluphayo.
Owayengumongameli weleSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele ukuyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa okwesibili. Kuhlandla lesine lokuthamalala kwamadamu lamhlanje sisezansi emandebeleni sikhangela idamu leGungwe eGwanda South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga edale leHouse of Representatives lakwelemelika avote evumelana ukuthi umongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho othiwa i-impeachment. Ubufakazi obethulwe edaleleli buveza ukuba akwenzayo ukumisa uncedo olwaluqondiswe ukuya e-Ukraine andubana kucutshungulwe indodana kamnumzana Joe Biden. UBiden ukhangelelwe ukuncintisana loTrump kukhetho lomnyaka ozayo. Amalunga phose wonke akubandla lamaDemocrats edalele House of Representatives avotele ukuthi uTrump ayethoniswa edalele Senate. Abebandla lamaRepublicans labo bavotele ukuthi angayithoniswa. Unkosikazi Nancy Pelosi oyisikhulumeli sedale uthi phanyeka udaba lolu edale le-Senate sebesuthisekile ukuthi icala lika-Trump lizathoniswa ngemfanelo. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo mnumzana Dan Moyo, ingcwethe ecubungula ezombusazwe ezimele.
Ayitsho ukuthi useqothi umsebenzi, kodwa itsho ukuthi bamthole elecala, and then now sizoya kusenethi, isenethi yesizodecida ukuthi bayamkhombisa yini ukuthi bamkhiphe umsebenzi.
Siyabona ke unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela ama-Democrats ukube ke sibili kwacaca ukuthi kabasoze bahambise lokho okuthiwa ngama-articles of impeachment kudale le-Senate kungakacaci ukuthi bayathonisa njani icala leli. Kujoni khonokho?
Wenzela ukuthi aplane kahle ukuthi ama-managers azowathumela ukuthi bayodefenda ama-articles lawa abawenzileyo. Kuzodefenda ngokuthi imithetho ezofakwa yi-Senate ngendaba zokuthi kuzoba lama-witness yini lento ezinjalo le-cross examination. So wenzela ukuthi abe sure ukuthi abantu abathumela kwi-Senate ba-qualified ukuthi bayenza lowo msebenzi. So uthi ma i-Senate ingakasho ukuthi ama-rules ami kanjani ukuthi i-trial le izokhonductwa ngaluphi uhlobo, kunzima ukuthi yena esayidini lakhe akwazi ukuthi akhethe ama-managers azoya-represent i-house.
Ye, nxa sesikhangele ubona ngani i-Senate kuzahamba njani?
Ngendlela okuhambe ngakhona ku-House yama-representatives sibona kuzoba lodubo olukhulu kakhulu kwi-Senate, ngoba i-Senate i-majority ngama-Republicans. So ama-Democrats ayi-47 kwi-Senate, ama-Republican I think ayi-55, and kufunakala i-2/3 majority ukuthi i-vote
ziphumelele. So ama-Democrats azobe ezonida ama-senator angu-20 ama-Republican ukuthi avote labo. So singakhangela the way ama-Republicans avote ngayo ku-House, asibone ukuthi ama-Democrats angawathola ama-Republican angu-20 ukuthi bakhiphe u-Trump emsebenzini.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe ezimele, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha eVirginia kwele Melika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele ukuyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa okwesibili izolo ngemva kokuhlangana laye ngolwesibili. Umbeki uhlangane lenye njalo inkokheli yezombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye kuyonale iviki. Ukuze sizwe okuningi ngali mhlangano, sixoxe lesikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
Yeah, kusegcekeni ke uPresident Thabo Mbeki uphendukile izolo ngo-8 o'clock ebusuku ukuzohlangana ukuzohlangana noPresident Chamisa.
Kahle kahle kade ikhuluma ngani?
Bekukhulunywa ngezinto ezihluphayo elizweni njengoba laye chile ukuthi bebebonisana ngodubo lweZimbabwe lokuthi kungenziwa njani ukuthi kulungiswe udaba lokhetho olwahluphayo. Yizo lezi injongo kaPresident Chamisa bekuthi amazise ukuthi nxa kunguye kusukele ehle uhlangothi lwakhe udubobele ukhona olukhona elizweni lokuthi ukhetho kaluhambanga ngendlela eqondileyo, impumela kayivunywa umuntu wonke, njalo akula kwazi ukuthi kwahamba njani njengoba izinto zazisaliwe ukuthi zenziwe izeg le-constitutional court nayo yehluleka. Ngalolo daba kufaneleke ukuthi kukhulunywe ngalokho, nokuthi kukhulunywe ngokuthi kathi kwenziwa njani ukuthi kungabi lolunye ukhetho kwele Zimbabwe oluzaletha ukungazwanani kumbe oluzabe lungelampumela eqondileyo.
Injongo kaMbeki ingaba ingeyokuthi kwenziwe uhulumende womanyano na?
Kungaba kuyiyo leyo mhlawumbe. Okukhona ukuthi uPresident Nelson Chamisa yena njengoba vele watsho lasemphakathini akakhangelela ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano, ukhangelela ukuthi kulungiswe singakuthi isisekelo sombuso, i-constitutional order eqondisa indlela embi okwenziwa ngayo indaba zokhetho, indaba zokuntshontshwa kwezimali kuhulumende, lezi ndaba zokubulawa kwabantu ngesikhathi sokhetho kumbe abantu betshengise. UPresident Chamisa ufuna ulungise lezo ndaba. Yizo eziqakathekileyo kuye. Nxa kuyikuthi ukulungisa kwalezi ndaba kudinga ukuthi kube le-transitional mechanism. UPresident Chamisa ukuthi hayi, i-transitional mechanism singakhuluma ngayo, okungaba yikuthi kuyabe kuvulwe nje isikhatshanyana esithize esokuthi kulungise leyo mthetho, kulungise lezi ndawo zesisekelo sombuzo ezingaqondanga.
Kuliqiniso na ukuthi umnumzana Mbeki uthi umnumzana Chamisa kumele avume ukuthi wanqotshwa kukhetho?
Hayi, ngamanga amakhulu aphuma kuhlangothi lwezanu-PF bezama nje ukuthi thi baspine izinto kukhanye ngani bahlakaniphile, njalo siyazi thina ukuthi.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edukukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungani lidamu elikhulu eliphikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama
idamu elikhona lokwakuyisiwale, sinaphi nedamu elisephezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Kuhl isandla lesine lokuchabalala kwamadamu lamhlanje sisezansi emandebele nedamu legungwe eGwanda South. Leli damu selileminyaka emithathu ladilika lachiya izakhamizi lezifuyo zibhekane lodubo lwamanzi. Izakhamizi zithi zifele izifuyo eziningi lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Idamu legungwe ngelinye lamadamu adilike ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuchitheka kwezulu lesiphepho ucyclone Dineo, kodwa nalamhlanje lokhu lingakalungiswa. Idamu leli belisiza njalo izakhamizi lezifuyo zezigaba ezifana lepelele emalitlow emakokwe esembuka kanye lentswangu. Izakhamizi zegungwe zithi zingagcina zithutha ngenxa yodubo lwamanzi. Esinye salezi zakhamizi uMnumzana Adumelang Ncube Jili uthi ukungalungiswa kwaleli damu sekudala indlala ngoba iningi beliphila ngokulima imbhida.
Kasi salimi lo mbhida ngoba izigojo zethu kazitshonanga kakhulu, amanzi ziyathola edamu, so sesiswela isithebo. Ukunathisa inkomo sigotshoza siyadinwa. Besicele ukuthi uhulumende asincedise ukuthi idamu leli lilungise kuhle ngoba abantu sebehlupheka ngendaba yokuthi idamu leli kalilamanzi.
Amazwi kaJili asekelwe nguMnumzana Tsepangare, esinye njalo isakhamuzi segungwe. Yena othi ukungalungiswa kwedamu leli kuzadala ukuthi izakhamizi zakule ndawo ziphephele kwezinye indawo ezilamanzi.
Kulezi ngadi nxa ukhuluma izingadi ziyafika maybe kubo 6-7 ingadi lezi zonke imigodi yakhona ayisasebenzi.
Abantu bonke laba sebelama la ngenxa yedamu leli. And idamu leli lidamu elinatha izifuyo. Mina nxa ngikhayele idamu leli ngikhayele ukuthi liyilo ini impilo esigaba sebulamba. Okuthi nxa ngikhayele kungela manzi kusho ukuthi ubulamba vela yiphi. Sikhayele ukuthi maybe iminyaka ezayo ivele kusho ukuthi indawo le vele yona ngokwayo yagcina singamanxiwa ngenxa yokuthi khona abantu bazabalika behlala lapho kulamasiko.
U-Alderman Johnson Atulang Dube wayeyisakhamuzi semalitlow njalo abe ngukhansila wegungwe ngesikhathi leli damu lidubuka. Uthi uzamile ukuthi lilungiswe ngesikhathi esembusweni kodwa kwehlula.
Njalo sachenjiswa lami sengukhansila ngangaphinda ngaba ngu-chairman iminyaka eminingi ngikhuluma ngalo, akula nto esiyenzeke uhulumende, akula nto aseyenzile ngedamu leli. Udala samtshela ke thethi umtsheli ukuthina uhulumende abantu babaza kufa isikhuvese kayisu kufa kathethi kuyalandela thina abantu ngenxa yokuthi indlala yabo izilushi bhandi ngenxa yokuthi yonke into ephila ngenxa yamanzi, umuntu ngamanzi, ifuyo ngamanzi, konke ngamanzi, akula kusela mpilo.
Ukhansila wegungu ophetheyo kwamanje uMnumzana Bhoketiso Linyane uthi la eselahlekelwe lithemba lokuthi leli damu lizafa lalungiswa ngoba indleko zokulilungisa zikhuphuka ngokusa kwamalanga.
Inkengo cost yayifakiwe yayi-$195,000. So kwakathesi ngesimo esikhona lokugebheka seligebheka ngayo embundwini, angiboni kuseneliseka ukuthi lingaluma masinyane.
Ngaphandle kwegungu kwamanamadamu akhukhulela izulu likacyclone Dineo emangweni weGwanda ngo-2017 agoqele lembizo lelemapate, wonke lawa madamu akakalungiswa. Kodwa usaphethe isihlalo sikasikomithi weGwanda uMnumzana Charles Dube uthi akukhona amanyathelo asebewathethe ukuze izakhamizi zithole amanzi.
Into ekhona yokuthi amadamu lawananje ngokuningi lokhu engaka
izolo linile ngeviki edlulileyo njalo amanzi abemele angena edamu legungwe adlulile ethuli. Izansi emandebeleni yiso isigaba esona yokwedlula zonke izigaba zelizwe ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka. Kulokhu vumelane ukuthini kumele kuqakathekiswe inhlelo zamanzi kulumango kuvuselelwa amadamu njalo kugejwa amanye amatha azabamba amanzi okwesikhathi eside. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezingama-$205 million $205 million kuluhlu lwendleko kahulumende lwebhajethi yomnyaka ozayo ezasetshenziswa kwinhlelo zokulungisa amadamu elizweni lonke jikelele. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabantu beGwanda South ngothi kambe imali izafinyelela nayo egungwe ukuze leli damu lolo lilungiswe. Kusasa sizaphetha udaba lwesimo samadamu lolu ngokukhangela amanye njalo amadamu emangweni weGwanda nakwezinye indawo zemathebeleleni South. Ngimele iStudio 7 ngisegungwe eGwanda, ngimu-Albert Ncube.
Kuhlelo lwe Live Talk lamhlanje kuhlelo lwesifazane sisuzeni bomama sixoxa nesimo sokuziphilisa eZimbabwe kanye lesinqumo esithethwe lidalele House of Representatives kwele Melika esithi umongameli Trump ulecala lokungethembeki. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Alebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwele Melika ngamafitshane. Idalele House of Representatives kwele Melika selincume ukuba umongameli Donald Trump lecala lokungethembeki njalo kumele athoniswe. Umlawuli wedalele Senate ongwebandla lamaDemocrats uRepublican Senate Majority Leader Mitch McConnell usole kakhulu isinqumo esenziwe lidalele amaRepresentatives lokufuna ukuthonisa umongameli Trump. UZulu uzadlala iKhisimusi ephakathi kobunzima obukhulu ngeviki ezayo okumangelwe ukuthabalala komnotho lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukufeza inhlelo zentuthuko azithembisa uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi ubunzima lobu buveza sobala kwehluleka kwebandla leZANU PF. Ngomnyaka ka-2008 eZimbabwe lehlelwa ibunzima obufanayo umanyano weSADC wasukhetha owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki ukuthi abe ngumlamlankunzi phakathi kwezanu PF leMDC. Amabandla omabili agcina evuma ukubumba uhulumende wenkazatho. Umbeki uphenduke njalo eZimbabwe kuliviki wahlangana loMnangagwa uChamisa kanye lenkokheli yamabandla amancane. Kunakakelwa ukuthi uMbeki uzama kuletha umnumzana Chamisa loMnangagwa ndawonye ukuthi bakhulumisane. Umbuzo omkhulu ngothi kambe ababili laba bangagcina bebumbe uhulumende womanyano na. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele elunga leZANU PF umnumzana Believe Gawule endawonye lomgcini sihlalo MDC inkosazana Thabita Khumalo yena othi kulusizi kakhulu ukuthi iKhisimusi iza uZulu ephakathi kobunzima.
Ukuthi kule ndaba okuthiwa iKhisimusi sokuzaba libizo ngoba okukhona ukuthi gakula onto ezasenza sithabe ngoba sivele lokudla kwangkhona vele kasisakudla. So lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje khona la sedlulile lapha esidla inqeqo zomlungu.
Baba uGawule kuthiwa akula Khisimusi lonyaka.
Hayi, ngiyamuzwa udadewethu, hayi kuliqiniso lelo nto ngamele ukuthi hayi iKhisimusi eyalonyaka ihlangane lesikhathi esinzima, isikhathi esibhekane laso lesi isikhathi esilobunzima silomangalisayo obulomumo wemali yethu engenelisiye ukuthenga okwenelisa izimuli. Ngokunjalo ukudla kukhona sibili kodwa imali zokuthenga kazikho ebantwini. Imali kayikho sibili ngoba imali leyo khona incinyane ayenelisi ukuthi ikhangele izimuli. Njengoba siphuma nje emumeni lalowo owama-austerity measures aminister we-finance sikhangelele ukuthi phambili ngale kube ngcono kusiya phambili kusiya phambili.
Kambe kukhona yini ukukhazimula okukhanyayo phambili Makhumalo?
Angazi ukuthi inkazimulo le ebona ngomhlonitsha wami uGawule yiphi ngoba akakuthi kuphathisi nxa sizathi thina umntwana ubuye endlini esithi baba Gawule sengifile indlala abe sithi kuye bopha ithumbu ngoba phambi kwakusasa inyanga leyiphela izinto zabe seziqoqekile. So okutsho ukuthi angalibopha lelo thumbu okwenyanga yenaleyo ekhona esiswele ukuthi sikhuphuke asoze awungeni umnyaka omtsha uyabe sefile ngoba kakula muntu obophela ithumbu indlala. inyanga yonke. Sina ebese kukhangile njengabantwana baseZimbabwe ngokuthi kube lokuyeka ekuthikisa okuthize kodwa akabuthinti lutho. So esikubona namhla yikho sizabona kona umnyanga ethu siyangena kuwo. Njalo manje lowozayo sabe nje sisihlala iqhubu asikakhali inkona sizakala. And ungakhangela futhi emkhathini phandle lapha kome kuthe cha.
Vavukawule ngaloya mnyaka kwangenela isadaki kudaba lweZimbabwe yakhethu babu Thabo Mbeki waba ngumlamlankunzi kwahlalwa phansi kwakhulunyiswana kwabunjwa uhulumende wenkazatho isibone njalo ubabu Mbeki ephenduka eZimbabwe kuliviki kambe singaba sesibuyela yini kuloya mnyaka ku-2009 lapho esagcina sisiba lohulumende wobambano khona.
Inanzelela ukuthi umumo esesikiyo kathesi ngokuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni, sikhulumisane njengamabandla ezombusazwe akhona phakathi kwelizwe. Ngokunjalo ngokukhulumisana lokhu sikhangelele ukuthi sikhulumisane silungise njengalokho sike sakwenza izolo, sike sibe sikhulumende omanyana lokona kuze kubunje uhulumende omanyana. Kodwa kathesi angitsho ukuthi kulungiselele ukuthi kubunje uhulumende omanyana, ithi ubukhokheli yomele buhlale phansi bukhangele ukuthi kambe abantu ilizwe bengalisangaphi. Ubukhokheli wobuqakathekile ukuthi bukhangele khonokho xa bethe bahlala phansi bathi gwaqa bakhethe ukuthi bebeke ukungezwane eceleni, bakhethe ukuthi bafake abantu phambili. Ngoba mina ngithi abantu kuqala, abantu yibo abaqakathekileyo ngoba hambe shiwo abantu nxa bengapha abantu bangasala bebusa izihlahla yini, abantu bangasala bebusa inyoni yini. Kwalwelwa inhlalakahle, akuzange kulwelwe ukuhlupheka, abantu balwela inhlalakahle. Kodwa ngiyabona kungamele ukuthi sihambile njengelizwe safika kwelinye ibanga lapho kulezinto ezaphambaniseka khona. Abanye abantu abangaphandle basizonda ngendaba yomhlaba yokuthatha umhlaba lokhwana okwathatha umhlaba. Abantu labo umhlaba kade sihlezi kiwo lowo, kade ungasiwo wethu. Salela umhlabathi unkomo wathi wena umhlaba asiwuphakulela neni. Yikho okuqakathekileyo khonokho kwasiphambanisela izinto. Abantu laba abangaphandle basebengenela labo, yikho sabona kungena ama-sanctions, kungena zonke izinto ezinjengalezo. Kodwa asikhulumisaneni phela nxa bekhona abasincedisayo abangaphandle nakhona okufuna ukwenziwa ngubaba uMbeki. Siyakwamukela kakhulu ngendlela ngezandla zonke ngoba kade ochamisa kade belokhu bedonsa befale ukuthi babe khona kungxenye leyi yokukhulumisana lokhu.
Honorable Khumalo, uyeza yini uhulumende wobumbano?
Thina njengebandla le-MDC elayike egoqela ngubaba upresident u-advocate Nelson Chamisa, uMbeki lodwa uwile lo nguye uMbeki futhi ka-2008 lapho esabulawela khona abantu izanu yachaya ama-short sleeve lamalongisive equma abantu izandla lenyawo. Kuthe sokunjalo sahamba kukhetho bantshontsha bathe sebentshontshile babe sithi no uMbeki labuya asikhombisa umlobi. Qiniso sibihle kwabuya sayenza kwakuthiwa yi-global political agreement, kwakuyindlela ukuthi sifeze ukuthi silungise inhlalakahle kaZulu yaseZimbabwe. Akulamgoqo owodwa owalandelwayo, izanu obabugawula abakenzayo bathola isikhathi ukuthi bale baphefumule belungiselele ukhetho luka-2011. So thina esikushoyo ukuthi kule migoqo okumele siyitshenge ama-electoral reforms, kanti amabutho wona umsebenzi wabo ngowani? Ngokudubula abantu yini kumbe ngokuthi bagcine izalwane zaseZimbabwe? Njalo umnotho lo ukuthi siwulungise siwulungisa lani? Njalo kukhetho lapha kwantshontshwa.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umgcinihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa mnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule. Abenhlanganiso yabadokotela abasanda phutsha izifundo ama-junior doctors ebunjwe ngeviki edluleyo e-Progressive Doctors Association of Zimbabwe bathi khona bezabhalisa ngokusemthethweni inhlanganiso yabo. Abomanyano wenhlanganiso ezisebenze ye-ZCTU bebevele sebethe nxa bengabhalisanga kuzaba nzima ukuthi bakhulumisane lomqatshi ikakhulu edabeni lweholo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umkhokheli wenhlanganiso yabodokotela ePDZA uDr Benson Dandira uthi lanxa inhlanganiso yakhe ingakabhalisi ngokusemthethweni bagijimisa khona manje ukuze banelise ukuxoxisana nomqhatshi.
We haven't yet engaged the government
Asikaqali ukukhulumisana lohulumende ngoba besisalungisa indaba zokuyabhalisa inhlanganiso yethu. Ngemva kokuba sesibhalisile ngokusemthethweni kulapho esizokhulumisana lohulumende. Kodwa uhulumende uzimisele ukusebenzisana layiloba yiphi inhlanganiso ekhona ngaleso sikhathi.
So from government side they just say they are willing to work with you.
Unobhala wenhlanganiso yomanyano wesebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Japhet Moyo, upha umbono wakhe ngale inhlanganiso.
Inhlanganiso ke le eyabodokotela ke ekhona, balayo imvumo emthethweni ukuthi odokotela bebumbeke iqembu labo. Okuzaba nzima kuzaba ke zinzuzo zaleli inhlanganiso ukuthi bazasebenza njani phela ngokuthi ukuze bekwanise kungena collective bargaining so befanele kube ngayi organization ke esingathi isemthethweni.
Umoyo uthi inhlanganiso uhulumende angaxoxisana layo eyaziwayo ukuthi ngiyabodokotela ngeyeZimbabwe Hospital Doctor Association. Lanxa esithi akasafuni uxoxisa labantu asebaxotshwa umsebenzi. Umkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Thapiwa Mungofa, uthi ukubunjwa kwenhlanganiso ye-PDZA liqhinga likahulumende ubaxekanisa nje kuphela.
We noted that the government then decided to fund.
Sinanzelele ukuthi uhulumende wakubona kufanele athele imali kubodokotela abalutshwani bona abatholiswe abakutholisiweyo ukuthi babumbe inhlanganiso. Lokhu akuzange kube yinto eyemukelekayo kubodokotela abaningi. Bazenzela into yabo belihlekana. Lokhu sikubona njengemizamo yokusehlukanisa njengabodokotela.
They are trying to use that to paint, of course, a different picture of the situation.
UDr. Mungofa uthi kodwa leli qhinga alisoze laletha inguquko kulokho abakhala ngakho. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungakwa uthi kule sanda sikahulumende ebunjweni kwenhlanganiso ye-PDZA.
Ukubona kwami mina awukaze kube le nhlanganiso ezinje eZimbabwe ikakhulu kubodokotela. Lakho uhulumende ngeke aphongukukhangela ethi right liqinise ukuthi uhulumende kungamethusa khonokho. Asonto elula ukuthi emukele. Lakho njalo kumele sinanzelele ukuthi odokotela bonke abaseZimbabwe baziwa nge-database ngoba ingumsebenzi oshota abantu abawufundeleyo. Kutsho ukuthi khona uhulumende engakuthola uhlakaniphile ukwenza njalo. Esenzelani odokotela namhla bonke bengathi kabaye emsebenzini izibhedlela zonke ziyavala.
Sekwedlule inyanga ezintathu odokotela abasanda kuphutsha izifundo bekhala le umsebenzi, bekhala ngokusilela kwempahla yokusebenzisa ezibhedlela kanye leholo elinganeli indleko zokuya emsebenzini. Abenhlanganiso yezada bathi sebekhona asebabuyela emsebenzini ngemva kokungenela kwabohlangothi olubona ngezempilakahle lwe-Higher Life, lona oluyingxenye yenkampani kamakhalekhukhwini ye-Econet. Abe-Higher Life babikwa bezohlawulela indleko zeholo labodokotela okwenyanga eziyisithupha kuphela, okuyikho abangabuyelanga emsebenzini abangavumelani lakho besithi bafuna uhulumende adinge indlela zokuzilungisisa inkinga abakhala ngazo ukuze ziphele kokuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kati asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amalunga edalele the House of Representatives elangapha kwelemelika avote avumelana ukuthi uMongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho we-impeachment. Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele uyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa okwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, lingakhohlwa ukusitinta ngowafast 6 ekuseni kumbe ntambama njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gand.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.